Lokhu kuza ngemva kokuba kumiswe umhlangano obekumele kubikelwe intatheli izindaba amagama alabo abakhethwe nguZulu. Abantu abakhulumele Studio 7 abakubandlaleli bathi kulokuxabana okumangalisayo ngamanye amabizo ethulelwe labo okumele bewahlolisise engakethulelwa uZulu. Le ngcwethi ezicumula ezombusazwe zithi kuyethusa ukwenzakala kubandla le-CCC okukhangele ukuba lizabusa ilizwe leZimbabwe linganqoba kukhetho oluzayo. Zithi lizabusa njani uma lisehluleka ukuqhuba ukhetho lwebandla leli. Umnumzana Praise Moyo, enye yengcwethi lezi ezimele, uthi okwenzakala kubandla leli kuveza ukuba kunzima ukuba i-CCC yenze intando kaZulu ngendlela ekhetha ngayo abameli bayo.
Khanya kuningi okungaphakathi okunganakuzwisiseki nokudoniselana. Into engiyaziyo ukuthi bakhona abanye ababesafuna labo ukuthi kube nguzibani lozibani, ongabe ungayisikho okuyikho okufunwa yini ngumphakathi. So mbona ingani yizinto ezingane zisabahlupha zona lezo ukuthi bengakubamba njani ukuthi impumela zakhona zihambelane lezifiso zabantu kanye lezifiso zabaphathi baleli qembu lombusazwe. So singazi, but sithembele ukuthini bazakhona ukuthi belixazulule lolu daba masinya, bezise abantu kuselesikhathi, kwenza ukuthi abantu bengalahli ithemba.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcwethi yezombusazwe ezimeleyo, umnumzana Pritchard Ndlovu.
Ku-CCC khathesi yikuthi abantu ababekumonzora labantu akade besele kuchamisa kule confusion ukuthi onguye nguba. Kodwa into eyenzakalayo ukuthi ama-strongholds awe-MDC kaTsvangirai amaningi aphuma angena kule ekaMonzora, but khathesi ngenxa yokuthi uKhuphe usephenduka, bonke abantu labana sebephenduka loKhuphe futhi, but akade besele under uChamisa balokhe befuna ukuthi bona kukhumbulwe bona ngoba bona they've been loyal.
Kodwa umnumzana abekezela Gumbo, ingcwethi kwezombusazwe esebenza kunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI, uthi ukumele uZulu abekezele kulokho okwenziwa libandla le-CCC.
I-selection process le abayikhethileyo abantu be-CCC babuya ngenye indlela la yokukhetha abantu ehlukene layiphi, ehlukene lale yama-primary elections. Njalo yindlela eyayisetshenziswa vele e-Africa yokuthi kuthiwa i-communocratic approach, yokuthi community yiyo e-produce leader. Ulida kaproduswa ngabantu kaproduswa phezulu ephi community. Phakathi kwabantu laba ababili yikho phela kule kuthiwa i-leadership ephathini. I-leadership sokumele ukuthi ithathe laba abantu abayi-2 bekhangele ama-skills aba-offer.
Ibandla le-CCC lithi luqhutshwa ngemfanelo yohlelo lwabo lokudinga abazalimela kukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka. Umnumzana Gift Osalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla leli, uthi baza kwethula amagama abakhethwe nguZulu unsukana ezilandelayo.
Avela ke indawo zonke jikelele silokujabula kakhulu ngoba kobulawayo kontuthu ziyathunqa kuhambe kuhle eMathebeleni South, kuhambe kuhle eMathebeleni North, kuhambe kuhle kusele 1 A1 ge-Central lapho baphuze khona ukuqalisa ngenxa yokuthi abantu bethu bebele nkinga. Silokuthokoza kakhulu ke ngamanye amaprovinsi onke jikelele eManikaland baqedile. So namuhla ngo-2 siqalise iprocess yethu e-verification ngenxa yokuba namabizo onke sebhalwe phansi kulaba banominethiwe, kodwa kufanele ukuverify ukubana kungakhwitshwa i-nomination list omunye eshotile ngoba we have to verify ama-forms wonke asayiniweyo.
Unkosikazi Ellen Chiriedenga obona ngokhetho kubandla leli uyakusekela lokhu.
Uhlelo lokunominate ama-candidates luhambe kuhle and sesikhathesi i-commission yethu, independent commission yethu, ikuhlelo elokuthola ama-reports avela kuma-province ukuthi yibaphi abantu abanominatiweyo kumbe laba abakhethiweyo ukuthi babe ngabameli. So khathesi babasakhanya basahluzisisa ukubona ukuthi iwaphi amabizo aphumileyo, njalo bazasitshela be-announce kuZulu besebesitshela ukuthi bangaki abantu abakhethiwe kwizigaba ezitshiyeneyo ezelizwe.
Kodwa ilunga ledale le-ZANU-PF Central Committee umnumzana Mabuto Moyo uthi kusobala ukuba akulantando kaZulu ku-CCC.
Njengoba sibonile emavikini adlulileyo kube lama-primary elections lapho wonke umuntu olilunga lezanu PF abephatheka khona eparticipator evotela icandidate ayifunayo. Lokho kwenza umsebenzi ube lula xa sokuphuma icandidate eyodwa ngoba wonke umuntu uyabe sazi ukuthi hayi ithuba ngaliphiwa, ithuba lokukhetho wami ngaliphiwa. Mayengenile kuhle, mayengasangenanga kuhle lakho, sesasebenza ngalo ongenileyo. Yikho ukuqakatheka kokuba lama structures mali inhlanganiso enkulu njengezana uPF. Lokho esikubona ku Triple C ya inqabangqoza budi inqabangqoza
ibandla le Citizens Coalition for Change lonyaka kalenzanga ukhetho lama primaries lisithi kumele uzulu akhethe abazalimela ukukhetho oluzayo. Ngimele 27 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.